sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni.
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha befithi basopho, kodwa bagcina kunye babahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo
ezinye ingcwethi ezicubungula ezomthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yawuya as a political document. Into ezakuyibalekela ukuthi sithi i-court kuphela. Kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso we-documentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini, kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Lokhu bekungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu, i-Afrika lomhlaba bebezalalela. Manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Benze lokho okuthiwa yi-spring esakubone e-Libya, esakubone e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakala.
Amapholisa dokotela siyawabona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni, athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha befithi bhasopho, kodwa bagcina kunye babahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi bhasopho yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadaki ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa iloludaba. Kanti layo iAfrican Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani loludaba.
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kanjeni kusayo, bangalaleli i-CCC, balalela amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi i-AU le-SADC sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla. Ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala leso.
Ubaba Ramaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokhuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa i-commission ebona ngokuqutshwa kwalo ezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo kuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edale lephalamende le-Senate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoqe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho, njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Izek yiyo esithi chapter 12 institution, an independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isidiclayile ukuthi ozibani nozibani ngamawina. So emthethweni yikho ukhona. Ngaphandle futhi kube lomunye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho osokwenzakele. I-court order leyo kuyasofuza ukuthi lo hononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo eZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act le-Constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo o-SADC labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwens kuphela, even though incedisa amaZimbabwens, but abanye laba abaphandle babefuna ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli, and bonke kufuze babesoin.
Umthethwandaba kuphela onganquma lokho, njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo.
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order, yabuya as a political settlement. Into enzama uyibalekela ukuthi sithi i-court kuphela kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho, but one of those in a construct of democracy i-court. Bawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Bawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokufaka ubufakazi. Nxa usithi no inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, nxa ukhangele static preliminary report, which is being echoed again by the opposition in Triple C, is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? So you call up a problem. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento ekade senzakale eZimbabwe. So abantu bona banayiba bangahambe emthethwanda. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile, atsho kade bangama-observers, bathi bakubonile kusenzakale. So yinto ezingahanjiswa emthethwanda. But now nxa ukhangele wakhangela iposition ethethwe yi-Triple C ngeyokuthi siza kuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona sokufuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZack emthethwandaba, solungaphi lolu daba?
Kuneendaba ezimbili ezisemthethwandaba, zonke akazingangeni. But kade singadilile election yona leyo, kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakhasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukhasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyo ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami yayithatha isikhathi ngabuyelanga. Esibili is still pending transmission of ama-results. I-ZEC iya-transmitta ama-results ngendlela that is not consistent to i-electoral act. But they have made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula izemithetho obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusibhebhe umqondisi wale documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa ukuzithwala besesebancane, kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sebesiba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isithathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani siqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation, ama-rumors, amahungahunga a-impact-a ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani. Sasesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza andi kulokho elikwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihloso kokwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho, ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu, uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuze lukukholise, kumbe omunye wakho oyindoda kasuze akukholise nxa isecansini, yikho begcina bemitha.
Kudocumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama decisions athize kuyini kodwa in our planning for the documentary sayenza ama focus group kulabazali so silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama expert opinion within the documentary sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe nathi izihlahla ezithize becine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hhayi mama baba sengizithwele.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe umqondisi wedocumentary elesihloko esithi When Children Become Mothers obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Thabo Kancube weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebezasiwa esikolo sebandla leZANU-PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology lapho abazafundiswa khona insika yebandla leZANU-PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi oyengumphathi ntambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chigoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChigoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le audio ma engafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo. Njengalokhu angaphumanga ama-results, siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. iZANU-PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo zahamba bavotela. Balaliyani ingqondo yokuthi kuyathwa as long as livotela i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo lo vele sesifuna bavela abaphume.
Livuka kanjani Studio 7?
Livuka kanjani Studio 7? Hayi sibonge. Sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto eziqumbaqumba ukuhle leka kwethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indabeni yezibisiya ngapha zizwa ngabantu bonke iningi lethu siyazilalela. Abantu abanjengalami elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wanke West iindaba zabo selizikhiphe kaningi belokhu bekhuluma into eyi-1 ngibona sokule 4-5 days lisikhiphela same thing. Siyabe sithanda okutsha ela kibo khona ngani izolo bengilalele spokesperson kamongameli egagaza nxa usizwa uyabusiza ukuthi ukhuluma into engamanga. Siyakuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlonze. Ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into lesi sinto ezihlelekile hhayi labana abafohlayo. Siyabonga Studio 7.
Studio
7 Studio 7 siyabonga lapho sengadinga uvula le audio yami ngifisa nje ukudlulisa abantu bonke abakhona umhlaba wonke abalalela i Studio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithiwa lisakhona kunomprofeti emhlabeni igama lakhe kuthiwa uKhakho Philip njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngoku revise i test ka 1980 ngeminyaka le yabo 2000 kunjalo ke neBhayibheli abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibheli kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo njengalokhu masifunde iBhayibheli sifuna abantu bamukele uNoah, uMoses, uJeremiah, uIsaiah labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20 verse 12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilojiwe encwadini yokuphila ngiyabonga
yini ndingelele enkundleni hayo okhuluma engumantsheza hayi basakazi uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu ngoba enyi 5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi empeleni siyagugela egangeni siyagugela endleleni njengamathaya emoto njengoba izano ilokhu ingafuni ukuphuma i-5 years isikhathi eside kakhulu ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke abalandaba ukuthi abantu ababo befunde bona abakukhangeleyo kuphela ikudla ichicken lokuchona begqoke amantsaro okubuhlungu zaduqeda lapho kudla ichicken kwede lapho uphathwe isiso uthi uyesibhedlela ufika uswele imithi hayo kunye kuyadanisa kakhulu impela yikho abadala bethu izinyane lomnyaka likhala lishiye emakhandeni
Studio 7 njinjani lonke kathi nasiyaphika kahle ngihlale phezu kwendaba hey kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Anglestone Sibanda lo kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo hayi laba bantu yeshi angazi ukuthi kathi kahle kahle izanu yabaphani ilizwe liyaphela nyanya finichi padloke bekhomenta bethu babumnanga kwa ilizwe yalizama hey kwathi bakhulu umuntu ezifani mani bathi imgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo ngicho akula nto ekhona amanzi ebhulawayo ngihambe khona i-weekend yonke kuzofika namhla amanzi zero akula aphumi khona ukuthonta amagesi ayahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho eyi angathi abantu abashiywa kathi iZANU PF yabaphani kathi ukuthi bekhulume ngeqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho ilizwe selifike laphela leli kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona ukwenza bebe le nhloni ukuthi bekhuluma iqiniso ebantwini kephongumntula bewumane ashiywe ngani kuthiwa inje ethi ngezo ezinye ezikhonkotha khatshana khona la iyapho ngulavu angabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo ashiye mushuwa asuba abantu besindebeleni laba ayi
sanibonani kwi-Studio 7 ngiwuphawulo lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo ningayikude yami bence ingadlalo amabe sebesithi ukhetha ukuthi uphindwe aluphindwe sibili ubaba le ngabuyekile angasithwalisa nzima 5 years iphutha ntoni bethwele nzima so ebuye futhi ebuyile asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumele usithwalise nzima nibe sikwanisi nekuba amafora nazimjokotho ngenxa yezami
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi siyabingelela sinethemba lokuthi iSADC bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izekhi futhi ukuthi bebone ukuthi free and fair i-TCC ingayidla ngani iZANU PF ngo-80% ngoba vele amaZimbabwe wonke ayifuni iZANU lokuyiqiniso bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile akusikhona ukuwina lokho babamba abantu beZimbabwe ngenkani baba repha kahle kahle abantu beZANU so uma kungenzeka uthi uNkulunkulu efaka isandla ukhetho luqale phansi lukuguide ama guidelines aright ay friend fair election kuyaphumela imphumela ezangcina umhlaba wonke uma kungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu kodwa uma kungenjalo qhubeka thiwa iZANU PF iwinile oRamaphosa bayamgcoba umnanga kwa hey iZimbabwe yabehlelwe yifeli mnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yinini
Studio 7 njani lukeza abasakazi bonke nabalaleli lami ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngayo fika kuye lo mdala wesikhathi ngisava lo mnangagwa lo mnangagwa udliwe aphume sikhathele ngami mnangagwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lam bathatha igolide beyelidlakale kubodubhayi ngathi nasilamba lapho ekhaya lam akaphume lo mdala lo 8 years too much aphume
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia litshaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi. Abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezitshaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubusuku bonke leli zulu lisina alizange limukuna njalo khona manje namhlanje hayi lilokhu lisina izulu okunye okubonakalayo sibili ngumoya umoya ubutshaya sibili ubusuku bonke kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona hayi into azimanga kuhle sibili ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokulokhuza yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu. Yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuya ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba iindlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi
ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe engathola khona isifundo ukubana nqa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini
kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa iAmerica kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ube phuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo uthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki lokuzeni iHurricane sisalungiselela ukuthi iyeza lokho kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abameli besazi yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakalani njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje bayakulandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi bayiphambili impilo ziyiphambili le into engekho eZimbabwe liqiniso lelo eZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani hayi zilutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo akhona yini ama-boats khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke i-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso so into okumele siyifunde lapha from iAmerica yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lile ndlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande.